Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Ncwabakazi 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo bakuhambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula.
Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokusela sokwesabela impilo zabo labo abalama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit.
Ukufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo ama regulations afakwa yizek kafanele angaphikisani nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asisiya emthendandaba ukuyaphikisa isinqumo seZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa ukhetho luka-2023. Kuthi-ke namhlanje izizalwane zeZimbabwe labezombusezwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela ekhaya abeZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokwesabela impilo zabo. Labo ke ngabala ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit azakwesulwa ukusebenza ekupheleni kwawona lo umnyaka. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi sekusele inyanga ezine kuphela ukuthi ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit ZEP aphiwa izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aphelelwe isikhathi, abanye beZimbabwe laba bathi sebelungiselela kubuyela ekhaya ngokwesaba okukhulunga. Ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kubhalela abaqatshi incwadi lubatshela ukuthi baqaphele ukuthi kule zisebenzi zabo ezamaphemithi la ungafuzanga siqhubeke sisebenza nxa zingatholanga olunye uhlobo lwamaphemithi. Emaphepheni aphanyekwe lolu daba emthethwandaba luthi kulabantu abazinkulungwane ezisithupha kuphela 6,000 asebefake izicelo zokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Lolu gatsha luthi alubuyela emuva ngokwesulwa kwamaphemithi la kungakhathalekile ukuthi kule nhlanganiso eziphikisana lalokhu emthethwandaba. Ngakolunye uhlangothi amaqembu alwela ukuthi abokuza laba babuyiselwe kubo, lawo aqhubekela phambili ngemikhankaso yokuxotshwa elizweni kwalabo abangalancwadi ezemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi sebezithole sekufanele ukuthi balungiselele ukubuyela ekhaya ngoba kuyagcaca ukuthi abasafuneki kwele South Africa.
Ngiredi ukuzibuyelela ekhaya ngoba ngina problem nomuzi wami, ifamily yami la ivele indinga isikhathini esiningi ngekho duze layo. So mase ngisekhaya mhlambe ngizakwazi ukuthi ngibone amanye ama-mistake ngilungisele lapha nalapha. Yes, khona kuyinto le isifikele impela isiphuthuma ukuthi ezinhlelo zethu besingakaqedeli othize nje ezempilo ethi masifike ekhaya sikwazi ukuthi senze nani nani.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla yena uthi loba bengazi ukuthi bazaphila njani eZimbabwe amathemba okuhlala kuleli aqhubekela phambili echabalala ngakho iningi selizilungiselela uyaphila eZimbabwe.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo bakuhambisa ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula, ukuthenga izitofu zehasi ukuthi bakwazi ukupheka kalula, ukuthenga amasola, ukuthenga amafriji asebenzisa igasi.
bakhona ngabe sebezimisela ukuthi lobanje amapermit abo angaza phelelwe isikhathi baza qhubeka bezamela impilo kwele South Africa. Kodwa kiningi lalabo lalo selethuswe inkulumo esanda kwethulwa isikhulumeli sebandla libusayo ele African National Congress uMnumzana Pule Mabe.
We must just say to illegal immigrants, we can no longer guarantee their safety. The anger of our people has reached boiling point.
UMnumzana Mabe uthi ANC layo ayisela mandla ukuvikela abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba izakhamiza kwele South Africa zithukuthele zaganunwabo ngamacala adalwa ngabanye abantu bokuza. Izolo nje lokho izakhamiza Pietermaritzburg KwaZulu Natal zingena emgwaqweni leli dolobho ngobuningi zidudula bonke abantu bokuza abathengisayo zisithi abachaca imchaqana yabo babuyele kubo. Ngesikhathi esethekelela ele South Africa amavikini asanda kwedlula, umphathintambo ubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe uhulumende weZimbabwe uzilungiselele kwamukela labo abangasuke benelise ukuvuselela amaphemithi abo. Kodwa-ke inkulumo elethenta ukuthelo kwabaningi besithi bebekhangele ukuthi uhulumende abancedise ukwengezelela isikhathi sala maphemithi hatsho ukuthi baye ekhaya belanda ukuyanga lohlupho. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthethandaba uyaphikisa isinqumo seCommission elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Egypt Zinemunandla, umeli weHarare North uMnumzana Rusty Markham kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Thapiwana Shechiriga. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bafuna ukuya emthethandaba ukuze izekhi yehlise imbadalo le kungakehluli insuku ezintathu. Izekhi yazise ngolwesihlanu ukubana isikhuphule imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika US$1,000 yaya kunkulungwane ezingamashumi amabili US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola US$1,000 yona ekhuphuke isuka kumashumi amahlanu amadola US$50. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ifi Lela Ngcobe.
Linyathelo eliqonde kakhulu, asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Isho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa abe ngumuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu. Ingasadingi okunye okuningi lokho kwezimali, kayitsho ukuthi kababe ngabanothileyo abazaba ngo-president. Ngakho-ke lokho kufakwe yizekhi sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi bancintise bancintisele ukuba umongameli welizwe njengalokho isekelo sombuso sibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo kuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kwi-electoral act indlela engaqondanga leyo. Ama-regulations afakwa yi-ZEC kafanelanga aphikisane nesisekelo sombuso i-constitution kumbe umthetho we-electoral act. Ngangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo ezezimali eseziqanjwa kumele kuyiwe ephalamende ibe yiyo etshaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kakwenziwe. Akuvunyelwe ukuthi izekhi yiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenele imali endala kumele ngomuntu wenele imali nxa uzamela akukho kuconstitution ngabe sasikudinga thina abantu bezimbabwe esenza iconstitution thina esadala izekhe ngabe sakubhala njengoba singakubhalanga izekhe kayingakufaki ngokuba kayinamanti yokwenza khona lokho
ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo
ngibona even umthetho wandaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo kodwa-ke kasikwazi ukuthi bazaphuma lasiphi isinqubo kodwa engingakutsho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso sezimbabwe ufunda i-electoral act kucacule kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe belungele lokuncwentisa
umnumzana efidlela ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe exoxa lapho ecingweni lo ntungameli nkomo we-studio 7 ekobulawayo Lamhlanje izizalwane zeZimbabwe kanye labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoya umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. Lo mbuthano wesikhumbuzo uqoqwe ngabehlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu. Wana Sasiya Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende wazophiwa isikhundla somphathimtambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Fanele chiya abantu ababo besiyalila. This thing is a matter of abantu ababo labo masiyingxenye yakho lokho. It's not enough just to say that our thing is important, do this and everything important as it is, but if the rest of the society around you is in bad shape, we are Africa now. We live for each other, we want to compete to the creator.
Udokotela Thokozani Khuphe ongene inkonzo yalamuhla uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele sibe kwazi ukuthi khona yi-movement i-foundation yangkhona yabhildwa ngo-1999 ngabobaba Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona kathesi yiyo i-movement yona le because isukusele ngikhona ngabo i-foundation yangkhona yikho liyibona i-strong. It is the same foundation yona leyana eyayakhwa ngubaba uSibanda ku-trade union eyakhwa ngubaba uSibanda esengu-MDC. Yiyo i-foundation yona le yikho liyibona i-movement le esikiyo yona kathesi iyilokho eyikho khona kuyimsebenzi eyabobaba uGibson Sibanda. Kuqakathekile
Indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Utheni ngifirst born yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. But obhuti babe baningi sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla. Kancitshwa imfundo yisifundiso esasithiyelwa ngumambambo ubaba wasifundisa ubuntu belo mama yikho ngiyabonga ngiswele imilomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile uThandi umbuso uZanele abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Getter uchaze ukuba imbali kamuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uye uqathele ukuthi sikunazele ukuthi into le yakukhutshelwe sebekhethini ayiqalisanga namhla. Ungakhangela into yama-trade union into esukela kubomasosha ndlovu esukela kubobhibhi burombu ogreyi umabhalane obhamu ubuya uzozongena uJoshua Nkomo namhla futhi yibo bonke bona wabantu kusimawo bonke bonjena abantu usezwe politics nanamhla uGibson baswele kumarei ukumwetrade nezibendela kupolitics so esingakutsho lapho engibonayo mina ngobani ukuthi izisebenzi ziqakathekile in any situation esifuna ukuthi siyenze ukuthi abantu baphumelele bephambili ngakho uGibson yena ngokwakhe njengoba nje abantu benazelela wayeqalisile linto le eqalisa kuyo
onala amalungelo oluntu umnumzana efincube usole ezombusazwe ezweni ethi ziyancindezela
ilanga lanamhlanje qathe kakhulu ngokuba sikhumbula umnumzana uGibson Sibanda owalwela idemocracy walwela amalungelo abantu walwela amalungelo ezisebenzi oze wadlula emhlabeni esebenzela abantu elwisa ukusela icorruption efuna iZimbabwe ibe iZimbabwe entsha eguqukileyo eyamukela bonke abantu esuthisa bonke abantu
umqoqo wenhlelo ku-ibhetshu likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imisebenzi kamuyi uSibanda lokhe isaphila njalo bazahlala bemcabanga lomkakhe uMambambo
ilanga lanamhlanje libuhlungu ngobaba owasebenza elwela idemocracy justice iconstitutionalism wahamba okusalayo abantu sebesenza yonke nje into ongazibuza yona ukuthi ngiyokukhulula abantu kumbeni sebesenza iproject yokuzinotice kubuhlungu ngoba uSibanda wayelwela abantu ukuthi bethole impilo engcono nanamhlanje abakayitholi wayelwela abantu bethole ijustice abantu bemathebheleleni balokhe bethenjisa ukuthi udaba lombhuqazwe luzalungiswa kwalungiswa lutho
umoya uGibson Sibanda wazalwa ngoZibandlela 1 ngomnyaka 1944 wabhubha ngo-24 August 2010 imbali yakhe iqale lapho elwela amalungelo ezisebenzi lakubandla likazaphu esebenza ngololiwe wasebenza lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU okulapho okwakhokhelela ekubumbeni kwabo ibandla ele-MDC bemanyene lezifundi ezekolitshini le-University of Zimbabwe umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
For Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuncintisa kukhetho ngabe Zimbabwe Electoral Commission abe ZEC kukhetho loka 2023 Okwamanje ke size ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigodlo sommeli weMelika eKiev kwele Ukraine sixwayise izizalwane zeMelika ukuthi ziphume ziphele kulelo lizwe ngokutshetsha. EleMelika likholwa ukuthi leRussia lilungiselela ukuhlasela indawo ezihlala abantu makaza. Kanye lezi zakhiwo zikahulumende wele Ukraine ensukwini ezilandelayo empini yalo yokuhlasela lelo lizwe esifikisa inyanga eziyisithupha yaqalayo uDr. Anthony Fauci oseleminyaka engamachumi athoba minwe mbili lanye 81 oyingcwethi elodumo kwezemikhuhlane ethelelwana lula waseMelika odume kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ubike ngomvulo ukubana usezakuya kumhlalaphansi kupension ekupheleni kwalonyaka ingozi yempophoma zamanzi ahlasele idolobho le-Dallas esigabeni se-Texas khonapha eMelika ngomvulo ngemva kokuna kwezulu eliningi idale umonakalo omkhulu elikhukhule izindlu kanye lezimota eziphathamandla zaleli dolobho zivika ukuba lingozi ithiye ibulele umuntu oyedwa ngemva kokukhukhulwa kwemota akade ekiyo ngamanzi abe muli zabantu abafele kudlakela oluqhamuke ngemva kokulwisana kwamapholisa labakade betshengisela bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla kwele Sierra Leone babikwa bebebonakala bezodinga izidumbu ezibhedlela. Amapholisa awesigodlweni salelo lizwe iFreetown bathi kusese lezidumbu ezedlula amathumi amathathu ezilokhe zingakathathwa loba ukwazakala ukuthi ngobani. Amakhulu lamakhulu abasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo ele UNITA Party lakwe Angola babuthene emhlanganweni omkhulu werally begqoke ezibomvu lezimnyama betshengisa usekelo lwabo ku-Alberto Costa Jr. lebandla lakhe ele UNITA Party. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda izolo ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngolwesithathu. Ibandla ele-UNITA yilo elikhulu eliphikisana lelibusayo ele-MPLA Party eselibuse kulelo lizwe kusukisela ngabo-1970. Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe amaningi kwezentuthuko ele-World Bank libikwa lilobelane isivumelwano sokuphathisa ele-Mozambique esibiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300 million. Leli nyathelo liveze ukubuyela kwele Mozambique kunhlelo zokuphathiswa yileli bhanga ngemva kokumiswa okweminyaka eyisithupha ngenxa yengxabangxoza yonkohlakalo eyaba khona ekubhadalweni kwesinye isikwelede.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngokungcola kwedolobho leli elalisaziwa njengedolobho elihlanzeke ukwedlula amadolobho wonke aseZimbabwe. Inhlanganiso yeBupra ithi isola kakhulu ikhansili ekhona okwamanje ngoba isehluleka ubutha izibi ngemfanelo njengokwakusenziwa kudala. Ithi kodwa leza kamizi lazo zilomnando ukusebenza le council ukubona kubana nxa imota ezithwala izibi zifika emalokishini zibe sezilungele ubana izibi zibuthwe. Ugaina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso le umnumzana Thembelani Dube.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association koBulawayo ukuthi izibi sezigcwele idolobho lonke kakhulu esidikidikini sedolobho lakoBulawayo. Siyakhuthaza ke ukuthi laba abasebenzela edolobheni lakoBulawayo bananzelele isimo se-environment ukuthi kuqakathekile ukuthi laba abasebenzela khona kuhlale kuhlanzeke. Sibe sesikhuthaza njalo iBulawayo City Council ukuthi ikhweze amasokisi ngoba sibona ukuthi okwenza izibi zithi chithisake edolobheni lakoBulawayo yikuthi iCity Council mhlawumbe umsebenzi wayo kayiwenzi ngemfanelo.
Singathi kungani inhlanganiso yenu isola kumbe ichothoza ikhansili yakoBulawayo izakhamizi zonake?
Siyananzelela ukuthi izibi ziyabuthelelwa kuze kudlule amaviki, izibi ziyabuthelelwa emikotweni lokuthiwa ama-sanitary lanes zigcwale zithi phamu. Kuthi ke lapho abantu abasebenzela khona njengoba abantu basuswe egodini babuthelwe ezindaweni ezishiyetshiyeneyo lakho kuyagcwala izibi kwaphandle. Esikutshoyo ke njengenhlanganiso yokuthi council management abakhweza amasokisi balungisa uBulawayo ngoba ngesikhathi kuseselabanye o-councilor labanye i-management sasingakuboni khona ngesikhathi sabo Middleton Union la ngesikhathi sabo Mike Ndubiwa idolobha kungcola kwalo kwakungekho njengakade. So siyakhuthaza ke u-town clerk Christopher Dube lo mayor uSolomon Mgunu ukuthi bakhweza amasokisi balungisa uBulawayo.
Njengezakhamizi zakoBulawayo kuyini elifuna ukubona kusenzakala mayelana lohlupho lwezibi?
Thina ke sikuproposa njengezakhamizi ukuthi iBulawayo City Council kayiphume lecebo lokuthi vele edolobheni kube khona ama refuse collection trucks lawana a dedicated to iCity Center. Kube ke yiwo lawo ma truck kumbe truck eyodwa mezimbili insuku zonke kungamelela ukuthi kuze kudlule amalanga njengamalokichi. So sikukhuthazayo ke ukuthi iBulawayo City Council kayiphume leqhinga elinjalo elizakwenza ukuthi iCity Center ihlale ihlanzekile.
Izakhamizi zikhala ngokuthi le malokichini akusahlanzekanga sokugcwele izibi. Lapho lifisa ukubona senzakalani
ke malokichini ikakhulu kuma Eastern suburbs ama trucks la collectayo kawahambe ngezikhati langamalanga afaneleyo asifuni kuba le situation esithola kathesi ukuthi kuyahlala amaviki ezinye izindawo zeqiliwe kungabuthwa ngizibi sibese sikunanzela ukuthi emalokichini udubo lunganeno esikhati nesiningi ama truck lawa nesinathi ngama community based trucks aborder civil ngensuku lapho kumele aborde khona
lapha kukhanya lichothoza i city council i council yabo Bulawayo izakhamizi zona ke lazo kumele zibe lomlando wokubana zigcine idolobha lihlanzekile
kodwa zali zakhamizi ezihlala emalokichini ukuthi abantu bayekele ubuvila bavuke kuseselwe isikhathi siyakwazi ukuthi ama truck lawa aqase ukudlula ngabo wapa 6 o'clock ombane asambe enziwe faka izibi phambi kwamagede ethu izibi lezana zithwalwe ngama truck lawa uma beam lawa kodwa abantu ke balomkhuba ukuthi bayekela i truck idlule kube sokusithi ngemva kwesikhatshana umuntu usezaboda siyalahla ama pampaze lahla ama paper ilahla konke lokho yakho siyakhuthaza ukuthi lathi sizakhamisi lomlando isithi khasi layo lomlando esokhulumile
lo ke umnumzana Thembeli Hledube obekhuluma lo gaya na Gumede Saidi owe Studio 7 ekobulawayo ngocingo njengoba i Studio 7 ingeyamelicele ugaina uphinde waxoxa lo mnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle ku Council yedolobha lakobulawayo ngalolu daba
okuqala ukuze izibi zivuthwe ingasuku zonke kumbe ngamaviki wonke dingakala izimoto zokuthwala izibi ngakutshela ukuthi wakathesi ukuze ubulawayo senelise ukuthwala izibi ingasuku zonke maviki wonke indawo zonke emalokishini lase city center esidikidikini sedolobho kufuneka ukuthi kusibe sile mota ezingu 25 nxa sile mota ezingu 25 ezithwala izibi singenelisa ukwenza lokho
okwakathesi lile mota ezingayi
but okwakathesi imota ezikhona zingu 12 and ezingu 12 sezindala laziyafa zilama breakdowns sisebenzisa okwesibili idolobho lathi silehlalile siyazi ukuthi kwakunjani industry yayisebenza abantu betshona industry abatshona ezindlini betshona ezindlini kwakulabantu abalutshwana abatshona edorobha kathesi akusela industry industry sengama streets akwabulawayo ama shops ngakhangela ukuthi nxa abantu besikhangela ukuthi asithi ama business angangabo Hardenslay kungahardenslay kunjengokuthi njengabo okay benjani angithi uyabona ukuthi space sakhona singana si occupy i shop eyodwa i business eyodwa i rate of refuse generation izibi eziphuma ngayo ziyamanage kodwa khangela kwa Hardenslay khona phana indawo yayindawo eyi 1 sengama shops afika 50 endaweni eyi 1 asiye Hardenslay hamba kuma market khona kahle kwakuyi shop umbe kwakuyi hardware shop sekuyi fruits and vegetable shop uhambe kathesi uthole ukuthi shop eyi 1 sebe subdividedile sekulabantu abangu 50 phakade aba operator umlux stosa i rate yezibi iphu ephuma laphana kuyikuthi lokho khombisa umumo womnotho welizwe
manje njenge council liza kwenzani ukuthi libone ukuthi idolobha liqhubekela phambili lihlanzekile
ngingathi ukuthi ngiyabalekela ukuthi i responsibility nge kodwa umlando wezibi ungoweka city council ama izisebenzi ungowami lami njengesihlalo sakobulawayo ongumlando wethu sonke esihlala kobulawayo abantu kathesi abalandaba singase sidinga amabhino fakele izibi abantu bayalahla izibi hamba uyebona kugale endaweni zabo market ivending ukuthi sinjani ethawa kathesi abantu balala ethawa ubusuku bonga hamba ngo 3 sathola abantu bekhona bethengisa kwaphana kubenza idala izibi abantu sebelala ngapha ema pavement hamba endaweni ezinjabo chicken abantu batshona bephakile bethengisa izimali bethengisa izigqoko bethengisana bese bethenga ukudla khona phana ema shops lana belahlele ama paper phansi
lo ke bekungumnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempila kahle kukhansili yakobulawayo ukuze siligcibe ezaya namhlanje kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokwesabela impilo zabo labo abasebela amapermiti ohlelo lweZimbabwe exemption permit silugqiba ke lapha uhlelo lutola lamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.